Into yenza ukuthi izinto ziye ku-track indawo yemali because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar. So imali abayiholayo incane kakhulu. Yikho te sifuna lathi ukuthi singezele imali khonapho yiko kuvuke konomzindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele kathesi siyabona ukubana u-MP umolokele ungenele la kulolu daba uhambe njani?
Ya bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP lama-stakeholders bazama ukukhulumisana but uyabona lapho kukhulunywa khona ngendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga ngokujiyeneyo okugcina abanye zibethatha indlela engavunyelwa labanye abantu so umolokele la is trying by all means ukuthi into zibe right but njengoba MP oku opposition side kabamlaleli kakhulu but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasela ukuthi ukustrike wenu izisebenzi ze-Sinolezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lo dubo lwamandla egesi?
Yeah, amagetsi ngaludubo but nxa elokuzeni because ama-workers awezesa they all they are waiting ukuthi babone ukuthi i-outcome ye-Sinolezi izakuba njani. Ingaphuma ile positive result then kuzabangela ukuthi abe-ZPC labo bafuna ukuthi bayengezelelwe imali since ilokuzeni leyo ngeyabo abangeke bayedlulele ama-contractors bona bengama-owners ama-gates so kungabangela i-shortage yama-gates sibili.